sebe khona sibili sebe buyile namhla wo mnumzana wethu wawo national organizer wethu ubuyile uchibaya bonke othakitha babuyile sesikhona sesiphendukile sesibona engathi kumbe umoya omubi uNkulunkulu useuxotshile mbithana nje kodwa ukukhona siloko sisenza khona kuyana okuchatshelana but hayi sonke sesikhona kathi sesiphendukile sesiyabonti kona kuyazalwa nkomoni siyabe siloko sijuma lathi amachief uyiphi besiyakhuluma lo speaker ukuthi bamchwayisise ukuthi abekwazi ukuthi amalunga ephalamende ofuze abe le freedom yokuthi bayenze into abaye befuna ukuziyenza ukuyenzela ukuthi kona izigaba zethu ziphumelele. So bahamba amachief uyiphi bakhuluma lo speaker asazi ukuthi uspeaker akarespondi but umumo usungathi sungcono mbithana yikho libona sesikola sonke.
Manje bona labo ababecatshile abafana lawe kukhona yini elali uncedo laluthole ebandleni ukuthi balicatshise?
Hayi ibandla lethu njengoba likwazi ukuthi kona kalila mali indleko zangkona zisuka zisiba ziningi kakhulu siyabe siphunga ubona thi labangane lathi abaye besizwisisa baya bebona ukuthi kona bangakwenza njani okunye lakho siyabe sizingenela ezikhwama zethu sincedisa njalo abantu esibamelayo ababe behlangane lodubo siyabe sikhipha izimali ezikhwameni zethu. Ibandla lethu abantu babekwazi ukuthi kona alila mali ibandla leli ngalabantu nje abazifunela ukuthi kona kube lohulumende omutsha elizweni asila muntu osinika imali imali nje esizitholayo kubangani bethu njengami nxa ilomngani wami yafonela umngane wami ukuthi hayi sendlalele lodubo lapho uyancedisa lami ngikhipha okunye okuya kungokwami ncedisa lami i-constituency wami sisenza njengakhonokho kuncedisana even singama-mpisi wonke omunye angathola ulutho namhla yanike omunye omunye angathole kusasa winike omunye sisenza njengakhonokho siyabe siloko sihamba.
Manje ngokubona kwenu udubo alusekho naso luphelile okokuthi nxa uzivakatshele kwenye indawo uphenduka ebusuku vele uyabungesabi?
Udubo kaluphelanga ukuthi du ilizulu kade lisina ligasile nje but liyaphenduka. So lapha akula shuwa kufuza umpho uhamba nje siphukuphuku kufuza uhambe ulimukile sibili i-security yakho nxa ule security ikuone ukuthi kona uhamba njani iwena nje njengomuntu lokhuyana ko uchazeka abantu besiya kwezinye indawo eziyabe zilabantu abaningi ngicela ukuthi kona ama-MP bachiyane lakho ungcono kutshone umuntu ususendlini nxa ubhizy emsebenzini ngomsebenzi kufuze uphangise ukhulume emsebenzini ukuthi hayi mina sengihamba uzihambele endlini yakho kungcono bakubambele endlini ngoba abantu bonke bebona kunokuthi bakubambe ebusuku kungela obonayo ukuthi uthethwe ngobani njalo isikhathi bani.
Manje bakhona abanye benu abalwabonogada yini ababagcinayo?
Ye abanye balabo abanye labo kabala njengoba likwazi ukuthi khona labafana abancane abazange babathola izimali ezingathi zise ukuthi bangahamba nabantu ababagadayo sibili abalutshwani abakukhwanisayo khonokho kodwa-ke nxa ungu-MP endaweni yakho uze ube labanye abafana uyawubona ukuthi khona ngabantu abahlakaniphileyo labo bekukhangela ukuthi khona uhamba njani bayakuncedisa ungakhangela umnumzana ubithi wancediswa ngamakorokoza abantu labayana abazithengisela izimali yibo abantu abamncedisayo. So even uselocation fuze ube lumuntu wabantu bezonto ukuthi kona into yena leyo ingaba khona abantu baphume.
Manje liyavunyelwa yini ukuthwala izibhamu?
Izibhamu uyavunyelwa nxa ube kunikile incwadi, nxa ungela ncwadi uvele ungaqali, nxa ule ncwadi wayithatha ngendlela eqondileyo abaningi balazo ngendlela eqondileyo ngoba bangakubamba ungela ncwadi uyafela ejele bayakusiza ukuthi sebekutholile ababo yibo abahamba belezibhamo kungela ncwadi thina abethu nxa ungazange ulandele indlela yangikhona eqondileyo ngoba zitshiyetshiyene enye ufuze ohlayelayo endlini ungaphumi layo ezinye lazo uyaphuma lazo ezinye nxa usiyabhenka izimali zakho mbuyazkuyibhizinisi zokwakho siyabhenka izimali zakho kwelapho efuze isebenze bangathola njalo uyisebenzisile ngendlela elingazange likwelelane ngayo bayakuvalela futhi. So abanye balakho kusiya ngokuthi uyenzani abanye abana.